Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 22 kuNhlolanja 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanye abarepresented respondent bathi khona khona bafuna imali ekademedi ifakwe. So i-court yasithi hayi hamba nindele ngisindaba zemali.
Umthethandaba we-Supreme Court usukhiphe kuluhlu lwawo udaba lamalunga awe-CCC aphikisa amabandla amandla okubaxotshisa edalela ePhalamende kaMnumzana Sengezo Thabangu ozithi ngunobhala webandla leli.
Izibambano lezi ezinhlalo esizifakileyo, esinye simele abantu ababulawayo, esinye simele abantu ababaxatshisayo, esinye simele omama abarethwayo.
Abenhlanganiso eibhethu likaZulu bamanyele lenkokheli zomdabu amabandla ezombusazwe abe nkolo inhlanganiso ezizimelele loZulu ukwakha elinye ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngumbhuqazwe weGugraund. Sokuludaba egudwini okuzenela libandla leZANU PF elithi lifisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni okwehlandla lesithathu i-third term. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethandaba waphezulu oweSupreme Court usukhiphe kuluhlu lwawo udaba lwamalunga ebandla le-CCC aphikisa amandla okubaxotshisa edalela ePhalamende akaMnumzana Sengezo Thabangu ozithi ungunobhala webandla leli. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba amalunga la ehluleka ukubhadala imali efika inkulungwane ezinhlanu $5,000 edingakalayo ukuthi lwahlulele lolu daba kulumthethwandaba, kubika umlondolozi Ndlovu.
Udaba lolu luza ngemva kokuba umahluli we-High Court uJustice Munamato Mtebetsi wanquma ukuba uThabangu wayele mvumo yokuxotshisa amalunga e-CCC edalela ePhalamende. Lokhu kwenza ukuthi amalunga la alufake eSupreme Court bephikisa ukuxotshiswa kwabo besithi ngabamazi uThabangu. Kodwa udaba lolu kalusathoniswanga namuhla ngoba abahluleli uJustice Elizabeth Gwawunza, uJustice Antioneta Gubaba loJustice Alpheus Chitakunye bathe idale labo kalizange lithole inhlawulo efunakalayo. Elinye lamagqwetha amela uThabangu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi amalunga awe-CCC azikhanzinge ngamafutha abo.
Lokho esidinda ndawonye.
Kodwa igqwetha elimela amalunga ebandla le-CCC uNkosikazi Amanda Ndlovu uthi kwaba lokuphazamiseka kwendlela amagqwetha lawa akhweza ngayo udaba lolu.
Abanye abarepresented respondent bathi khona khona bafuna imali ekademeli ifakwe. So i-court yasithi hayi hamba nindele ngisindaba zemali.
UNkosikazi Ndlovu uqhubeke esithi sebezamelela lokho okuzacelwa ngamalunga e-CCC. Lokhu ukusekelwe ngumnumzana Jameson Timba okhokhela elinye icele le-CCC. Okuphume edaleleli kutsho ukuba lokhu kumisiwe ukuxotshiswa kwamalunga ePhalamende udaba loluze lulungisiswe yimthethwandaba yaphezulu. UThabangu waxotshisa amalunga edale ePhalamende amaningi kwaqhutshwa ukhetho lwama-by-elections awavinjwa lidale le-High Court ukuba encintise ukulandela okwacelwa nguThabangu. Icele le-CCC elahlanyukelwa ngumnumzana Nelson Chamisa okwamanje selikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube labanye ababili lakha phansi kukhetho lwama-by-elections kwanqoba endaweni eziningi eleZANU PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eIbhethu likaZulu bamanyele lenkokheli zomdabu amabandla ezombusazwe abezinkonzo inhlanganiso ezizimelelo lozulu ukwakha ilitshe lesine lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi. Bahle bathatha leli thuba ukuphatha umthandazo wesikhumbuzo wabantu abagongodwa livio lebutho ele-5th Brigade elalilolongwe kwele North Korea. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Minyaka yonke mhlaka 21 Nhlolanja kuba lombuthano okunanza abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi oqoqwa ngabe ibhethu likaZulu. Izolo kusungulwe umsebenzi wokwakha ilitshe lesine lokulungisisa elinye elabhidlizwayo ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa duzane lalapho okwabulawa abantu abaningi eBhalakwe. Umabhalane we-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchasisa kabanzi ngomsebenzi wabo wokwakha ilitshe eBhalakwe.
Izibambano lezi ezinhlanu esizifakileyo, esinye simele abantu ababulawayo, esinye simele abantu ababacatshisayo, esinye simele omama abarethwayo, esinye simele ithotsha, esinye simele imizi yathiswayo.
Evula okusemthethweni ilitshe eBhalakwe, unduna ngwemnyama Fuyane ubonge inhlanganiso ye-ibheji likaZulu ngokuzobakhumbula esithi iningi labanye abalele eBhalakwe ngabasuka endaweni ezikude.
Abantu laba abadlula la abazange bekhethe ukuba lapha, limile khona phambi kwenu ukukhuluma la, azange likhethe ukuba lapha.
Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo obesembuthanweni lo ubike ukuba abasuthiseki ngendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokukhumisana umlotha ngombhuqazwe wegugurawundi.
Thina siyizaphu sifuna ukuthi izaphu eyiwabulawe lwabantu ibe ihlezi la, induna ihlezi la, owabulala abantu bezaphu lamaNdebele labezipra ehlezi la, yikho lapho kungaqala khona indaba.
Ilunga ledale lephalamende usenetha Nonhlanhla Mlotshwa uthi abadlula kikho kusasebuhlungu emdenini wabo labo bakhangelele ukwakha ilitshe lokukhumbula izihlobo zabo ezanyamalaliswa ngesikhathi sombhuqazwe.
Izani yangkolodi ukhathazile lungu abamthathayo udadewabo kamama ugogo wami uMakhanya waze wahamba emhlabeni ukhathazile lokho engakatshela ukuthi ungaphi. Ukhathazile was carrying a 3-month-old baby when she disappeared, yena lo babo mntwana.
Isakhamuzi seBhalakwe unkosikazi Sithembiso Dlamini uthi kubuhlungu ukuphila duze lengcwaba labantu abaningi abangaziwayo kibo.
Ngikhala ezingaphakathi nyembezi, ngiyakhala umalume ngoba kangikwazi ukuthoya.
Sehlulekile ukuxhumana lomnumzana Nick Mangwana, umabhalane omkhulu obona ngokwethulwa kwemibiko, kanye lomnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa, ngoba bebengadobhi omakhale khukhwini. Sixhumane lelunga ledale lephalamende omela isigaba sePhelandaba Chabalala, umnumzana Joseph Chuma, obike ukuba akulanto embi eyenziwe inhlanganiso ye-ibheju likaZulu eBhalakwe Concentration Camp izolo. Umnangagwa okuthiwa waphatheka kumbhuqazi wegugurawundi usanda kukhulumisana lezinduna ngohlelo oluzaqhutshwa ebantwini lapho okuzabuzwa ngokwabehlela ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi. Abantu abaningi bathi uhlelo lolu alusoze luqhutshwe ngemfanelo. I-5 Brigade yabulala abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 emathebeleland leMidlands kusukela ngomnyaka ka-1982 kusiyafika umnyaka ka-1985. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseBhalakwe, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kule nkampani yakwele China esebenzele eZimbabwe ehlawuliswe ifayindi yamadola aseMelika angamakhulu ayisikhombisa i-$700 ngumthethwandaba ngemva kokwethesa icala lokusebenzisa amagagasi okuxhumana ebulanjini be-internet awenkampani ye-Starlink, yona elokhu imelele ukuphiwa ilayisensi nguhulumende. Abathuthisi bathi iziphathamandla ze-Sandhill Mining Company esePindura zephule umthetho we-Postal and Telecommunications Act. I-Starlink inkampani yesizalwane seMelika umnumzana Elon Musk exhumanisa abantu nge-internet isebenzisa ubungcitshi bakulezi nsuku obe-satellite. Linkampani siyafaka isicelo sokuthi ivunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni eZimbabwe kodwa uhulumende ukhanya ethatha isikhathi sakhe. I-Starlink siyaphiwa imvumo yokusebenza emazweni angomakhelwane afana le-Mozambique, Malawi, le-Zambia, lapho isizalwane zeZimbabwe ezithenga khona ama-dish lama-router okubamba amagagasi. Bakhona njalo abawathengisayo ngaphandle komthetho eZimbabwe. Lanxa inkampani yakule-China le ibotshelwe ukusebenzisa i-intanethi ye-Starlink, icala elilotshwe ngabatshutshisi ngelokuthi itholakale ilo msakazo weradio ongala license. Sibuze igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole ukuthi uthini ngalolu daba.
Ngingathi Charles okuyindatshana okade kukhuluma ngendaba yena leyo, kodwa ukuthi i-statement engisibonileyo besikhani sikhuluma ngokuthi abakho license as a radio, not i-internet. So angiyazi ukuthi i-relationship ye-radio le-internet ihamba njani, kodwa kungasenani kulento engani iyaphazamisa ngendaba ye-Starlink ukuthi indawo engafuni ukuyiregister eZimbabwe, ngoba nxa sikhangele i-internet esilayo yona le vele ikhona kathesi, i-internet engani iyaxegaxega. I-Starlink ungahamba kwamanye amazwe uthi uyayisebenzisa ungakhangela ispeed sayo, ispeed sibile esingani siyacaca. So sine system yokuthi siprotect khonoke siyabe silakho, noma khonoke siyabe silakho sizama ukuprotect, kuyinto nje oyibonayo ukuthi hayi la kufuze kudonswa amasokisi kwamanye ama internet providers esilawona lawa.
Uyatsho ukuthi icala eletheswa linkampani ngelokutholakala isenza umsebenzi wokusakaza i-radio station ingela mvumo kahulumende, kodwa icala elikhona ngelokuthi linkampani ibisebenzisa i-internet service yenkampani le e-Starlink elokhe ingakaphiwa ilayisensi. Kungaba kuhamba njani khonapho? Livela ngaphi icala le-radio station le?
Well, angikwazi ukuthi amagqwetha ayo inkampani le avume njani ukuthi i-charge yona leyo njengayona leyo ibe yi-charge esetshenziswe ku-Starlink, ngoba kimi sibili liyana kayisiyo khonokho akade bekhuluma ngakho. Well, but angila my instructions ku-Starlink ukuthi ngithi ibanjwe ngendlela le kumbe ngendlela liyana, kodwa nje into engithe ngiyikhangele nje ngabona nganye into engani incwele.
Umphathintambo wezemali ubaba uMthuli Ncube sesike samuzwa esithi i-Starlink kumele iphiwe ilayisensi yokusebenza eZimbabwe, kodwa uhulumende ukhanya ethatha isikhathi sakhe. Kungaba kusenzakalani lapho?
Well, ngiyenge ngazi ukuthi uhulumende ucabangani, kodwa okungani into nje okungani uyabe uyikhangele ukuthi liyabe zama ukuthi aprotecte wona la ama-internet providers esilawo. La ama-internet providers esilawo nalawa yiwe ngithi hayi ngama-internet providers akhulayo. Kuyaxega, i-internet yabo iyaxega. So i-competition enjenge-Starlink, rest assured ukuthi ingangena konke lokho okunye okukhona lokhu. Nami nginje ngiyachiya, ngiyakuchiya ngiye ku-Starlink.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Umongameli Mokgweetsi Masisi udla amalahle ngemva kokuba amalunga edalela eParliament yelizwe lakhe esole imizamo yokuthi abeZimbabwe bangene kweleBotswana besebenzisa izithupha hathi ingwalo zamapasipoti. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kweleBotswana.
Khuluma edale lePhalamende ngolwesibili uMasisi uthe kuyayangisa okwenziwa amalunga edaleleli ngoba ikhandela phansi ilizwe kanye labantu beZimbabwe. Lokhu kuza ngesikhathi uMasisi ebhekane lamalunga edale lePhalamende okwakuqala lokho kwakukhulunywa ngemizamo yokuthi kubekwe eceleni ukusetshenziswa kwengqalo zamapassport ezizalwane zakwele Zimbabwe leBotswana nyakenye. Ubezonde egwane unwabu uMasisi edale lePhalamende.
Ile haruma le ba Namibia ice cream go khantsa hela ka gore ke ma Zimbabwe la ba khetholla la ba nya
silohlelo lufanayo le Namibia kodwa alizange litsho lutho lingabi lenzondo lobandlululo ngenxa yokuthi ngabantu beZimbabwe. Siyakwazi ukuthi ningilenu khona pha liqhatshe abeZimbabwe okungekho emthethweni.
Uma sisi ugcizelele ukuthi inhloso yokumisa kokusetshenziswa kwamapassport ikukhuthaza ukuthi abezimbabwe bangene eBotswana okusemthethweni ngoba kusaziwa ukuthi kibo ukuthola ugwalo lwepassport kunzima njalo kuyadula. Umasisi okhulume kabanzi phezu kwalolu daba etshengisela ukufuthelana uthi abantu beBotswana kumele belahle umkhuba wabo ngokukhalela phansi abantu beZimbabwe.
Ukatswaosa ba batle e tla rosina go tsena mo pusong ga o ka tsena o tla ba kuba mme ebile bontsi bana le rutilwe ke maZimbabwe le rutilwe ke maZimbabwe.
Uma lingabafuni liza baxotsha lina uma lingangena embusweni. Abanye benu khonapha bafundiswa ngabantu beZimbabwe njalo balezihlobo eZimbabwe kodwa khathesi selibambuluzela lizenza abangcono.
Omele idolobho leFrancis Town edalele ephalamente umnumzana Winter Mulutsi nguye othinte isiluku sabonelovu ngokuthi kungani uMasisi egijimisa ukuthi abantu beZimbabwe bengene obuningi ngokususa ukusetshenziswa kwengwalo zamapassport. Umulutsi uthe uma uhlelo lolu lungaphumelela kutsho ukuba uhulumende wakwele Botswana usizanakelela kakhulu izizalwane zamazwe amabili esijwe kuqela lele Zimbabwe.
A bajete jaka intsiana ami tautona etare lekana
ngikhathazekile ngoba imali ephuma esikhwameni sika hulumende ayinyeke yasenela thina labantu beZimbabwe ngoba bezagcwala lapha.
Kodwa abanye abeZimbabwe leBotswana abafana lomnzana Cosmas Sibanda bangcoma amasisi ngokuma ngakufisayo besithi abaluphikisayo loluhlelo kumele bancibilike.
Uyazama umongameli uMasisi khona azala kokungumkhumbulo omuhle.
Udaba lweZimbabwe yilo olusegudwini lufike edalele ephalamende eBotswana isikhathi indlule iphakathi kokuhlaziya ukwabiwa kwemali yesizwe e-national budget yomnyaka ka-2024-2025. Noma nje kulabanye abaphikisa lolu hlelo lokusebenzisa isithupha konke kukhomba ukuthi luzaphumelela ngoba lufuqwa kumahofisi amazwe omabili aphezulu okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa kanye loMasisi. Ngingumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngiseAbron kwele eBotswana.
Sokuludaba egudwini okuzanywa ngabanye kubandla leZANU PF abathi bafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni okwehlandla lesithathu i-third term. Isekelo sombuso welizwe siphawula ukuba umongameli engabusa okweminyaka elitshumi kumele engavunyelwa ukuncintisa kolunye ukhetho. Kodwa abeZANU PF bakhanya befuna ukuguqula konke lokhu babise lo Mnangagwa esikhundleni aze aye kugoqanyawo. Abacubunguleza imithetho abazimeleyo bathi iZANU PF lakho ukuguqula iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe ezivimba uMnangagwa ukuncintisa, kodwa ibandla elibusayo libikwa lilakho ukusebenzisa iPhalamende ukuguqula iziqondiso lezi ngoba lilamalunga amaningi edaleleli. Kodwa kungani kalila bantu abeneleyo edalele Senate? Isekelo sombuso sikubeka sobala njalo ukuba kumele kwenziwe i-referendum ukuze kuguqulwe isekelo sombuso welizwe. Konke lokhu kusezandleni zebandla leZANU PF. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU PF, lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelwe inhlanganiso ye-Freedom Alliance. Unkomo usungula lolu daba.
Umole ikhulwe ngabane abakubandla beziphocela ngoba ade besemhlanganweni wethu webandla leZANU PF ikuzikhulumela lokhuyana. Kodwa phela uma labo kule ndlela abayibonayo ukuthi na umongameli ukhokhela ngendlela enhle, labo bengamalunga ebandla balemvumo la ukuthi batsho ukuthi hayi madoda, kubona njani ukuthi umongameli ngendlela adonsa ngayo adonse afike lapha, kumbe uma i-constitution yethu isivumela iyamvumela ukuthi simfake lapha, asilochala leliyana ngumbono. Kodwa kubandla leZANU PF akukahlalwa phansi ukuthi singathi ukukhulunywa ngakho into esesingaxoxa ngayo, yinto nje umuntu abantu abazi-expresselayo. Kodwa sibe sithatha ukuthi nxa abantu bebandla leZANU PF bekubona ukuthi kuqakathekile ukuthi kube ngaleyo ndlela, akula nto bavimbelayo ngoba nxa i-constitution ibavumela kufanele bakwenze.
Khonapho-ke baba Nkomo, siyakuzwa kakhulu, siye kubaba Ncube. Ncube, uyamuzwa uyakhuluma lapha, kodwa siyakwazi ukuthi vele kungaqala abatsha besithi umongameli bamfuna, ilizwe lonke liyaqasa ukuthi hayi lati siyamsekela kuqhubeke kunjalo icine buyela futhi nalithini ngakho lokho
lokhu kungumhlolo kodwa ongamangalisiyo babuduku inyoka iyatshengisa ukuthi ikhasi layo lelebili kuyongelinjani ikhipha ibuyela khona pana kumgabi umgabi ukhitshwa nje ngendlela efana layo naleyo njalo ethunywa njengoba sibezwa bekhuluma la abakhulumile ayiqali inkulumo le babuduke bayathunywa labana bona babatsha kuthiwe hambani liye kuthi bebesenza njalo kumgabe kuthiwe hayi kuthiwe umama lo baba kabangene babe yizikhundla yakhumbula uGrace Mgabe esiba nguwe uMaes League oba ngumkhokheli yinto vele eyezana bathunywe bona bana bana njalo bazancintisana lo lalo efuna ukuthi kuthiwe lami ngikhonapha bese ngisiza ukuba kudube uba kunkomo kanti umuntu esikhundleni uphuma ngoba ezondwa kumbe uphuma ngoba isikhathi sakhe sesifikile iyekelani baba unkomo ukwenza izinto ngendlela erong lenza engathi liyalungisa izinto zezokubusa likhipha umgabe kodwa lihamba ngenyathelo likamgabelo lana okuyinto embi kakhulu ezilayo lingabantu abadala yenzani indlela into ngendlela eqondileyo oba umohati ngabantu abadala laba ngeke bayekhuluma ixoxo kaligijimi nje egumeni kungelanto ekhona kukhona okukhona okubi elizama ukukupheka
yes ubamba umlomo baba Nkomo hayi lapho ungani kuyaphosa zima ubaba uNcube
yeah ubaba uNcube into engamtshela ngayo ukuthi baba Ncube isililo sakoNcube asikhalwa kuNkomo lapha sikhuluma thina izinto zethu njengeZANPF ezibonakalwa zifuna ngabantu bezANPF hayi khona ezifunwa iFreedom Alliance kumbe ubani thina iconstitution yethu nxa isivumela thina asibuzi ngomunye umuntu sibuzana singama-comrades ukuthi lapha sikubona njani ukuthi wena suzabe ukuthi kwena ngabe lithelathi lathi lathi ususitela singurefri njengobani ngoba libanda esikhuluma ngalo libanda elinama-supporters libanda elinabalandeli yibo abakufunayo imajority and uma bethe bakufuna ikhokho loko kuzakuzayenzakala singatshelwanga ngoba luthi yenzane kanje thina ibanda ezanipef ama-members yitho ofanele sivumelane kukho kodwa omunye umuntu uma ungasiwo wethu wena ungakuzwisisa ukuthi kuhamba njani awufanelanga ukuhluphe yikho nsithi isililo sakoNcube masingakhalwa kuNkomo
Ncube nathi udaba
ye kuyadanisa kakhulu ukuzwa abantu bekhuluma njengobaba uNkomo into angayinazeleli ubaba uNkomo yikuthi njengoba ekhuluma ngokuthi isililo ngesakozanu ayisiso sako Freedom Alliance khona kuyana abakwenzayo umthelela wakho vele mubi kakhulu ngoba masikhuluma ngomnanga kwasikhuluma ngomuntu ongupresident welizwe osefuna ukuthi abuse loba usengakutshintsha ngoba ngiyamuzwa usenga athi uhamba ngohlangothi lokuthi ade hayi ngokwezani kuphela ayisikho kwezani kuphela ngicabanga ukuthi umbusazwe uzwisisa kahle ubaba uNkomo yikho vele even nxa kuyikuthi umuntu awukho ebandleni lakhe kodwa liyamkhangela ukuthi umuntu lo lisikhundla alaso yisikhundla esilomthelela kuye wonke umuntu oyabe ekhona so into le abayenzayo loba bengayitshintsha bathi bathi kuzani then ozabe esiba ngupresident welizwe esezani khona ukuzani kwaphana abe sedonswa ngamatomu yini edonswa ngumnangapha akuvumi khonokho kwinto lokho ku-2017 ubesenzelwayo ngomunye umbuzo omkhulu walo nxa kufuneka izinto zenzakale ngendlela naleyana ezazenzakala ngayo
ye baba Nkomo sazamuza umongameli lapho esithi yena kungaphela isikhathi sakhe uyasuka kuphela ngoba wayengalasifiso sokuthi ahlale
yazi into emalisayo anti lapha sikhuluma ngephathi eyokhulumayo anti kuzangenwa phela kuma-elections ngalesokukhethwa why abantu besesaba bakwazi ukuthi abanama-supporters
lapha lizwe umnumzana Malaki Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ebexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Lanxa sekusele insuku ezilutshwana ukuthi uhulumende weMelika avalwe ngenxa yokungavumelani kwamalunga amabandla ezombusazwe amadala omabili awephalamende ele the House lele Senate alokhu ekukhefu. Abanye basola usomlomo wedala ele the House umnumzana Mike Johnson owama-Republicans ngokwehluleka ukukhokhela. Okunenge okubangela ukuthi amabandla omabili engavumelani okubalisa ukwabelwa kwemali yokuphathisa le-Ukraine okunyelele Israel, ukuwabela imali yokuphathisa emngceleni weleMelika leMexico lokunye. Indleko zikahulumende kumele zabelwe imali kungakedlula umnyaka umhlaka 8 wenyanga ezayo kambimbitho. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxela olandela ezombusazwe leMelika, umnumzana Tim Moringai.
Hayi, into leyi partial budget or ukuthi ibudget lingaphumi. Siyabona ukuthi mase sifika kuma elections ma upresident engayiso weparty yona leyo engathi ayikhokhela iCongress kuyaba lo ngathi akuyadonselana ngendaba zebudget, ngoba siyakwazi ukuthi ama-budget ramifications or ukuthi ama-situations angkhona azaphuma njani. Bayabefuna ukuthi ilizwe lingaphumeleli or lingahambi phambili ngendaba zama-programs ayefakwe ngupresident. So kathesi siyabona ukuthi Republican Party yiyo elawo amakhi Congress and ama-Democrats ale Senate. So khonapho ukuthi i-budget ingaphumi ikuthi balimaze ama-chances kamongameli uBiden for November's election.
Ngokubona kwakho kuza kuphumelela yini ukuthi kugcine kusiba le-budget, njengoba sibona ukubana sokuzabala lokho kuthiwa i-partial shutdown?
I-Republican Party ayisoso i-Republican Party liyani eseyaziyo yakudala eyama-principles lani. Le isiyi-party ka-Trump. So khonokho kufuneka ngo-Trump konke kwabakwenzayo. Siyabona ukuthi u-chairperson or u-chairlady we-Republican committee yama-elections laye wachiya isihlalo ngendaba zona lezo ukuthi wayengafuni ukuyenza khona okwakufunwa ngubaba u-Trump. Ukuthi i-partial shutdown lay is a very big distraction ngendaba zema-economic results. Kuse siyakwazi ukuthi okwakathesi i-economy ye-America ingathiwa isi on the recovery. Bakhuluma nge-stock exchange, le-S&P, lani, lama-economic indicators, le-unemployment yesifike duzane kwabo 3% khonapho. Umongameli Biden ingena yayichaya kuma 10%. So khonokho yikho ngantu asokuncedisa ukuba le re-election mode kamnumzana uBiden.
Umnumzana Tim Moringai ngolandela ezombusazwe leMelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 ese-Ohio khonapha kweleMelika. Okwamanje wothi sizwe imbono yabanye benu linabalaleli beStudio 7.
Studio 7 salibonani livu kanjani labalaleli? Abalandeli bakachamisa babonisa obala ukuthi bona vele bangahambela uchava enyangeni bayomthakatha. Sebe ethangathi ngabathakatha abalandeli bakachamisa. Okwamanje uchamisa uyedwa akhala dendai bithi Welshman Ncube Jobskala. Kanti laba kade bekhala ngokuthi Jobskala bangaphi? Angithi liyakubona ukuthi uJobskala uthema eziphumele ejele wahlukana loChamisa ngoba uyabona ukuthi uChamisa kalangqo. Hayi, abasalandela uChamisa angazi ukuthi umdlwane uzothungulula nini. Ngiyabona.
Studio 7 salibonani, salibonani basaka, salibonani basakazi. Ncube okhulumayo, Gerald obuya esigodini eZimbabwe. Into engiyibonayo mina ukuthi uChamisa la ayakhona as long as engasoze ayenze iCongress kulelo bandla azaliqala, ayikho into azayenza. Azafika ama-elections lo myaka kuzaba something. UChamisa kumele ayenze iCongress iparty belama-structure.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 nebesipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Sixoxa labesifazana ukuza imibono yabo ngenhlelo zokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane wepolio osungule elizweni ngayenaliviki. Singakehlukahlini wothi sizwe ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba we-Supreme Court usukhiphe kuluhlu lwawo udaba lwamalunga we-CCC aphikisa amandla okubaxotshisa edale lephalamende akamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala webandla leli. silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kaNcube ngesithi ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.